Ye ayi khona kakusethusi ukubona leli bhanga likhipha amabizo kuphelele ukukhipheni amabizo ngaze kubhanwa abantu akubotshwa umuntu nxa kubotshwa kubotshwa abantu abangayisiwo kuke kwaba lesikhathi uke wakhitshwa futhi uluhlu lwabantu abakade bethatha imali yelizwe be-externalizer imali behambisa kwamanye amazwe kwaphuma uluhlu inkalakatha sibili kodwa kubotshwa ngamuntu. So hayi lapha nje kufana le news ukuthi siyabala kudlule. Angikholwa ke mina ukuthi khona lolu luhlu futhi lungaba loluhlu lweqiniso oluyilo olubambe phose bonke abantu abayibo abaphusha imali leyi. Ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi abanikazi bemali yona le engena emabhanga layisibo bantu laba. Laba izigijimi nje ondunywe inkosi abasebenzele singathi ikhati ngabantu abasebenzele amaganswanyana lamantshontsho abayiba abanikazi bemali basemahofisini ekabayanyiswanga amabizo bakaphumanga ephephandabeni. Lalaba amabizo abaphumile khonapha angikholwa ke ukuthi kukhona ukuzabehlela ukubhana inamba vele kakuso problem umuntu uyathatha isim card ahlafune ayethathe esinye. Angikholwa ukuthi yinto sibili esingazikhathaza ngayo.
Labo abangaba besenza imisebenzi efanayo ubona mhlawumbe bengatshiyana lalumkhuba yini nxa sebebona abanye bechaywa amabizo abo egcikeni beyangiswa emphakathini umnotho lawo usima ngenyawo njengoba kuthiwa abantu laba yibo ababulala umnotho ngokutshintsha imali yakwamanye amazwe ngokungekho emthethweni.
Kumele sikunanzelele ukuthi lolu luhlu isikhathi oluphume ngaso isikhathi esimangalisayo ngoba kuqondana lapho izano ilungiselela into zokuya kukhetho luka 2023 sebefuna ukuzenza abantu abangani bona balusana le corruption. Kodwa siyakwazi ukuthi lolu luthuli lwamadube luhubhu lukabhejane intuthu yesithwale ngaphandliyo akula lutho esizalubona lapha. Laba yibo abantu abatshintsha imali angikhole ukuthi bayethuka ngoba njengoba ngitshilo ngaphambilini seke kwakhitshwa uluhlu lwabantu abenza lezi zinto akuzange babotshwe akuzange kubakhahle bakhahlamezeke noma ngaphi. Okunye kangikholwa ke mina ukuthi umnotho welizwe uzatshintsha kumbe umkhono muzabangcono ngoba okubulala ilizwe kangikholwa mina ukuthi ikhona okokutshintsha imali. Okubulala ilizwe yicorruption ukuthi imali ziyadliwa kwake kwadliwa 15 billion kule mali eziningi ezidliwayo khathesi kule debt assumption billions wayo abantu bayadala izikwelede sezibhadalwa ngabantu. Yile ilizwe bani elisebenzisa imali yamanye amazwe lona linye la industry yalo umkhonomi uye yame emalini yethu lokuthi sibe le industry yethu. Konke lokhu akukho ngaze kubotshwa siphatheleni bonke labo bantu abatshintsha imali angikholwa ukuthi lizwe lingavuka ngoba vele labantu ababotshwayo ngabantu abangayisibo abanikazi bemali zonezi babasemahofisini basadinga indlela ezintsha zokuthi umshikashika wemali yabo bawenze njani.